atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Nkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni ukuthi berodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokukhulu.
Iningi lithi ukusilela kwamafutha ezimota okuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kule mizamo eminingi ayenzayo ukuqeda lolu hlupho.
Kufuneka kuphele i-investment eningi efakwayo solar power. Hayi kube kubona ukugebenga ukuthi siyathatha imali kuphile kuthiwa ngosibhayo laba abathatha imali yonke bayise. Akhenze ekhukhu nje ukukhunyana imali efanele yenze umbane ebantu zegwanda.
Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhlanje ekuseni emgwaqweni weGweru Maswingo. Sizeswa ezokholo ezamasiko leziphathelane labatsha wona lo umsakazo. Abantu abayisithupha babhubhile engozini yemota duzane lemavinkilini eChachacha enkabazwe namhla ekuseni ngemva kokuba imota yekhombi ichayanele inye eyohlobo lweHonda emgwaqweni weGweru Maswingo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcizelele lesi sehlakalo kumsakazo weZBC esithi kutshone abantu abahlanu kusenzakala lingozi, kwathi oyedwa wayatshonela esibhedlela seGweru General Hospital. Uthi omunye wabathathu abalimele kulingozi usesibhedlela seShurugwe District Hospital, njalo ababili baseGweru. Ukubikwa imota yeHonda le ibilubhekise kwele South Africa, kwathi eyekhombi ilubhekise eKwekwe kusenzakala lingozi. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa namhlanje baqhube umcimbi omkhulu eBeria Park eJohannesburg bekhumbula imisebenzi yeqhawe lesizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngugcweleyo ekhona le eJohannesburg.
Ngokucela kuphuphuma eBeria Park abantu bezobona abaculi abamahlaya labalingisi beZimbabwe bebabhakela ukudla kwamehlo lendlebe. Umculi wezokholo uMayibonge Chuma oyeqembu lemvuselelo yamakholo uthi inhloso semqoka bekukukhumbuza beZimbabwe abasemazweni ukuthi kunengi umuyi angakufezanga osekusemahlombe abo.
Nkomo umuntu obehlonipheka aba ongumuntu abakhulela ilizwe, ingakho kufanele ukuthi sihlale simkhumbula ngemisebenzi yakhe emihle owayeyenzayo, eyenza le unit ubumbano kubantu. Umuntu owayengafuni kube rodlame ebantwini, ezwana lokuthi abantu ilizwe kube lokuthula.
Kuleli gigi amachacho abegabhela inkulumo kwazise bekuqhunswa inhlobonhlobo yonke yezingoma. Le ekamasikhandi eqhunyiswa umehlo kaZulu leqembu lakhe ijabulise abanengi. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation esebenze ndawonye lemingcwabo iKingdom Blue ekuqoqeni leli gigi umnumzana kwaneli Hlabangana uthi kuqakathekile ukuthi imbali kamuyi uMqabuko ingakhohlakali.
Kulilanga elihlanganisa bonke abantu baseZimbabwe, njengoba ubona abantu behlangene benje. Esikwenzayo ukuthi asifuni bandlululo, ngoba uNkomo wayengalufuni ubandlululo. wayethanda ukuthi abantu bahlangane njengoba behlangane kanje. Ngakho sisebenzisa leli langa ngendlela yokugqugquzela ukuthi ukubambana yikho kuletha intuthuko elizweni lethu laseZimbabwe.
Isikhulumeli senhlanganiso eqoqela umcimbi eMathebeleland Entertainment News, uMnumzana Mongezi Mpofu, ukuthi bathembisa ukuthi ngomnyaka ozayo uza kuba ngumkhunzi malanga wegigi.
It was the nationalist, it was someone that fought for abantu bakithi bonke bekhaya. So the only way you can unite abantu bezimbabwe abantu bakithi abantu bakithi abantu bakithi and what reminding elizwe labo ukuthi no liyabadinga namanje to unify them using inkomo esiyastiki.
Siphuma ke enkundleni ngale eyomculi kamasikandi uzinjazi yamluma ethi Bulawayo nayo ke eqhumswe kulo mbuthano. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Inenge lithi ukusilela kwamafutha ezimoto awokuhambisa kanye lamandla amagetsi kulokhu kuqhubeka elizweni lanxa uhulumende esithi kulemizamo eminingi ayenzayo ukuqeda loluhlupho. Uhulumende usanda ukubumba ikomiti yabaphathi ntambo bakahulumende ezadinga amacebo okuqeda loluhlupho. Njalo uMnumzana Fortune Chase ongumphathi ntambo wezamandla amagetsi uphakathi kokukhulumisana lenkampani yeSouth Africa Eskom ukuthi isize eleZimbabwe kulolu hlupho. Uthi njalo uzahlolisisa ukuthi akula nkohlakalo ekwabeni amafutha ezimota emagalajini. Kambe imizamo le izasebenza na? Sixoxa lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane.
Akula lutho abazalwenza laba bantu ngoba siyazi ukuthi kuvele indaba yamandla or isingathi electricity yasekhaya. The power, I feel ndawo indaba efuna amapoliticians, indaba efuna abantu abazi ngolwazi lokuthi i-electricity vele isebenza kanjani, ukuze ibe khona kufanele kwenziwe. Kufuneka ingcwethi, kufuneka abantu abaqeqeshiweyo endabeni ze-generator electricity, abakwazi ukuthi khona kufanele ukuthi iZimbabwe yenze njani ukwenza ukuthi ithole i-electricity ezenelisa abantu. Amapoliticians lawa, ingathi i-cabinet, abana lwazi abaphele ikhulumende yamnake gwele igcwele abantu nje ababuthaniswe ngenxa yokuthi bavulelana ukuthi ilizwe leZimbabwe bangalitshentsela kanjani. So sokuyindlela nje bayesaba abantu ukuthi abantu manje sebavele akusayeki phambili. So bazama ngazo indlela ukuthi bathambele abantu amanga benze sengathi kule nto abayenza kungelalutho abalenza.
Siyabona njalo ukuthi uMnumzana Fortune Chase uxoxisana le nkampani ye-Eskom, libona kuphumani lapha?
Akukho lutho luzaphuma ngoba siyazi ukuthi South Africa ibivele isikhathi eside i-Eskom beyisinika umbane, sisebenza umbane wase-South Africa singakhokheli. So lokhu kwenze ukuthi i-South Africa igcine isithatha inyathelo lokuthi hhayi abantu baseZimbabwe uma bengabhadali nayo i-Eskom ayisoze ifake umbane owaneleyo izofaka khona okwenza ukuthi iZimbabwe nezibhedlela ziphelele sizithi, kodwa ayisoze i-Eskom isinike umbane ongafuna ukuthi ugcwalisele abantu basezindazini bethole umbane kulelo ntilizi. So siyazi ukuthi khona nxa engabhadalanga lo thasi uzazibuyelela nje engutasi esiya ekhaya engalalutho azalithola e-South Africa.
Okuyikho okungenziwa kuyini ukuqeda lolu hlupho lokusilela kwamandla amagetsi lamafutha ezimoto okuhambisa?
Kufuneka ukuthi ubukhokheli baseZimbabwe kube yibukhokheli obuqotho, bebe lendlela yokuthi banabe sebenza labanye abantu bebe ngabantu abaleqiniso. Kufuneka into ezihamba sebenza ngesikhathi esifitshane, kube le plan futhi esingathi thina long term. Ngesikhathi esifitshane kuyafuneka ukuthi baboneke imali babhadale Eskom ikhona ukuthi ibaphe umbane owaneleyo. Okwesibili, kusiyaphambili kufuneka kube neplan yokuthi manje ikaribha or ikhoni le khona ewanje ingasetshenziswa kanjani ukuthi kwenze umbane oyanelisayo. Ngiyazi ukuthi kudala babehlala bekhuluma ngokuthi bazakhulumisana nge-Mozambique kuthatha ukuthi omnye umbane ekhavora basa. leyo ngibona ifana ukuthi nani abantu abakhulile bekhulukaze nezandiki kwenziwe lokhu. Kodwa siyazi ukuthi yonke lento ifuna ukuthi uhulumende ebe nguhulumende othembekileyo othandwa ngabantu, abantu abafuna ukuinvesta banjeni. Siyazi ukuthi kulezi nsuku kuleyindlela eziningi impane ezingayenzwa ngayo izimbavile langeliningi kakhulu. Funeka kube ne-investment eningi efakwayo ku-solar energy, ku-solar power. Hayi lokho kubona ukugebenga ukuthi kuyathatha imali kuphiwe kuthiwa ngosivayo laba abathatha imali yonke bayihle akhe nje ukhukhu nje ukukhunyana imali efanele ukuthi yenze umbane ebantu begwanda. So siyakubona konke lokhu, kodwa ngiyabona umkhokheli uxoxo asiyindawo. Kufuneka nje ukuthi uhulumende lo okhona abantu bawutshintshe kube labantu abangcono abazafuna ukuthi babusibize ngokwesibizo.
Lowo ngumnumzana Walter Sonungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Benganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sijuka-ke lokhu-ke okuthiwa i-marriages bill ebunjwa-ke nguhulumende ngendlela ngoba ngilo baba ucecaphulu. Ucecaphulu-ke uligqwetha njalo kulilunga ledala lephalamende emele inkulumane. Babaphulu, siyakwamukela kuhlela.
Ngiyakubingelela Gibbs, ngibingelela labalaleli.
Ye, akusitshele-ke ngamafutshane sibili nge-marriages bill le ukuthi ithini, khonokhu-ke ongani ukuqakathekile kakhulu.
I-marriages bill yenza izinto eziningi eziqakathekileyo. Ngibona ingazani nxa siwukhangela umthetho wakhona, angiboni ingazani ngumthetho okumele ulahlwe wonke. Ngoba okwakuqala i-marriages bill ithi akula mntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ongayakwenta. Siyayazi indaba lezi ke zayikhuluma kakhulu. I-marriages bill iyakulungisa khona lokho. Okwesibili okwenziwa i-marriages bill ukuthi esile mtshado imihlobo emithathu eZimbabwe. Zapho ukuthi emithathu. Besilalwana ku-chapter 5:11 abadala abamazi njengo-chapter 37 siphinde sibe lo mtshado i-customary law ovumela ukuthi umuntu nxa efuna angaba labo mama abaningi. Besile mithetho emibili ekhangele khona lokho. Sekuzahlanganiswa konke kube ngaphansi kwe-Marriages Act, konke kube yimtshado elinganayo. So lokho sibona ngazani yinto enhle ukuthi imtshado le ihlanganiswe ibe ngaphansi kwe-act eyodwa. Okunye okuqakathekileyo Dube yikubana izinduna zethu zizatrayinwa ziphiwe imvumo yokutshadisa abantu abatshada ngaphansi kwe-customary act. Ngoba siyakwazi izinduna yizo ezazi izinto zamasiko. Okusho ukuthi sokuzaba lula ukuthi abantu bafinyelele kuyarejista imitshado yamasikana, ngoba kule problem yokuthi abanye bebethatha bengayibhalisa imitshado. Nxa imitshado ingabhaliswanga akusela mntu okwaziyo, akusela bufakazi ukuthi abantu batshade njani. So ngokunye okulutshwane okwenziwa yi-marriages bill engikubonayo okuhle.
Yes, yezo njalo ukuthi kuthiwa umuntu siyavunyela ukuthi nxa ungubaba ube lo munye umfazi, kumbe uthi lo umfazi laye umkakho abe le boyfriend kumbe kuthiwa kuyini, khonokho akukucazulule khonokho.
Right, silo clause 40. Nxa ngisithi clause 40, nxa isese i-bill sithi clause, nxa isi-act sithi section. So okwakathesi ukwenzela ukuthi kube lula kubalaleli, mana ngithi kusilo section 40. U-section 40 lowana uthi yena umuntu ususithi ungaba lo muntu ohlalisana laye. Umuntu lo usezathathwa njengalokho okuthiwa yi-civil partner. Into entsha efakiwe okuthiwa yi-civil partnership. So ungahlala lalowo muntu sokuthiwa hhayi usengu-civil partner wakho. Njalo u-civil partner lowo lanxa bangaze baba ngu-5 kuyathi ha bonke ngama-civil partner akho. Sikubona ku-aplaya kubomama, ku-aplayela kubobaba. So sikubona kuyinto mina ngokubona kwami, mina okwami kuzaba yingcube evanje, yinto engazwisisekiyo. Bese kusithi akunani ukuthi uchadile. So ngingabe ngichadile lo nkosikazi wami, ungaba nomunye umuntu ohlala naye kumbe omthengela amagrosari, zikhona izinto zakhona ezinye ezibhaliweyo kodwa azibhalelwanga zaphelela ukuthi lathi sihlale sikwazi ukuthi kusebenza njani. So umuntu-ke usengaba le-civil partnership leyo. Sekukini njengamaZimbabwe ukuthi litsho ukuthi ina liyakuvuma kumbe alikwamukeli. Silikhangele lani ukuthi liphila njani vele eZimbabwe namasiko yenu. Njalo mina ngokubona kwami akuvikeli omama nabobaba abatshadileyo. Ngibona ngani kuyingozi kibo kakhulu.
kambe ukuthi ungagcina ukuqeda imtshado kona kungani kuya khona mpophela ngamafutshane sibini
mina lapha ngikhuluma njengophulo ngoba khona ngiza kuya enkulumane ngizakuba ngizabiza i-feedback meeting next week eyokubuza ukuthi ngibuze abantu benkulumane babenkulumane ngaze kubuya into enje lithi ngithini kodwa mina ngibona engazani abantu benkulumane laba ngeke bayivume into enjalo ngibona engazani into yakhona yinto engamukelekanga ebantwini njalo yinto enza singaboni ukuthi kanti vele indingeko yomtshado in the first place kuyini nxa sizakuba le nto enjalo
sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba ukucaca bhulu ubaba ucaca bhulu ulwela ilungelo likazulu njalo khona ngale ke umele inkulumane edala lephalamende
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Eyita wola mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove ngeviki edlule mthwakazi omuhle besilomnumzana sabelo nare sithinta udaba mayelana ngohlelo lwe-Mandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba lolu siqoxa lomnumzana Jabulani Leroy Sibanda. Jabu, ngiyakwamukela kuhlelo futhi Skipani.
Hayi kuhle, ngiyabonga Mike.
Thank you bafo. Bengicela ukuthi ungitshele ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Ah kuhle. Basically what I do is I'm involved in the gaming and game development scene back in Zimbabwe.
Asithinteni udaba mayelana ngemfundo bafo, ngiyazi ukuthi lapho ukhona kwele Austin usekolishini kukhona na ongathi usufundile na?
Sifunda okuningi, siyafunda okuningi, siyafundisa futhi we really get to impart i-spirit se-Africa ngapha e-America and sesifunda lokuthi ibhizimusi singayenza njani ukuthi siphumelele.
Thina lapho esidabuka khona kwele Afrika eningi labantu bathanda ukuthakazelela ispirit le bayathi ubuntu lapho eningi bayasizana ukuthi hayi uneighbor wami ngathi ufuna ithukela uyaqoqoda athi phela ithukela lami ngimnikeza ithukela ngithi lapha kwele Melika ubona ngani abantu bayenza into efanayo na?
Hayi ngapha eMelika khanye ngathi ubuntu abukhangi kakhulu but what I've realized is umfundisi wethu esifundisa eklasini ebekhuluma ngobuntu esitshela ukuthi thina esivela e-Africa kumele sikhangelane bona ukuthi singakhohlwa ubuntu bethu. So for me that was really touching ngoba you know ukuthi sitshelwe ngomuntu okhangela engaphandle esibona thina sizikhohlwa yikho khona lokho okungani kukunjaya ngaphandle.
Ushilo wathi bekulombalisi ngiyazi vele ukuthi lapho lise-Texas like lafika emaklasini. Awusitshele mnumzana ukuthi ufunde izinto ezinjani?
Mina bemfunda i-leadership in business track. So bengikhangela ukukhula ibhizimusi yami engiyiqalise kwangekhaya.
Uke wangichasisela ngempela ukuthi i-business i-gaming ethina njengabasha siyayithanda izinto ezabo PlayStation labo Xbox. Njengoba ushilo thina i-target market yakho bafo. So lapho ubuse college-ini kwele Austin bakufundise izinto ezinjani mayelana nge-business ukuthi wena njengomuntu ongisakhulayo oyenza i-business ye-gaming kwele Zimbabwe ungayithuthukisa njani?
Akusishayela indaba manje ngapha e-Austin indawo yangkhona it's tailored for among new ideas and new industries. So e-gaming, it's one of those where we're looking at it. Sisithi asikhangele phambili, singakhangeli ngokuthi, you know, everybody should be either a bank teller or, you know, a teacher. I really respect ama professions wona lawo, but we must know as Zimbabweans and as Africans that there is more to it.
Isikhathi lapho kwele Melika sesiyafika emaphethelweni ulawo yinamazwi amabili amathathu okuphosela kule mule yeZimbabwe mayelana ngale experience yakho lapho lapha kwele Melika.
Bemfuna ukutshela abantu bangekhaya ukuthi mali ingazakelize the program ekuthiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Ngicela niyikhangele sibili because it's really powerful and amehlo ayavuleka ma sesilapha. We get to experience everything in terms of i-culture ye-America nokubona ukuthi ngkhaya silakho konke that could build our future for us.
Danki Jabu, ngiyabonga kakhulu ngingena kuhlelo lethu labasakhulayo bafo.
Hayi, ngiyabonga Mike.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, ke sizwe ke esiphathelane lokholo.
Lingalichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nzabe mbala kwabase Efesu ichapter ka4 ngibale ku25 la ku26 la ku27. Sikhangela lapho uPaul esifundisa ukuba singaphilisana kanjani nxa sihlalisana sonke. Verse 24. Qokani umuntu omutsha odalwe nguNkulunkulu ekulungeni lokuba ngcwele. Libeke khatshana ukuqamba amanga, likhulume ngamuntu ngamuntu iqiniso kumakhelwane wakho ngenxa yokuba thina singamalunga andawonye. Nxa uzonda ungawoni, ungavumeli ukubilanga lize lehle ulokhu ulolaka, njalo unganiki isikhala uSathane. Kulo obetshontsha engasatshontshi kodwa kasebenze ngezandla zakhe eyenza izinto ezilungileyo ukwenzela ukuthi laye aphe kulo olesidingo. Lingavumeli ukukhuluma izinto ezimbi ziphume emlonyeni wenu ngenxa yokuthi kumele lina likhulume lokho okuhle okuyisibusiso ukwenzela ukuthi lilethe umusa kulabo abalilaleleyo. Njalo ke lingazondisa umoya ongcwele kaNkulunkulu ngenxa yokuthi nguye oyisiphawu sosindiso lwenu. Lingavumeli ukuzonda lomunyu lolaka lokukhuluma okubi kususenini kini kungabi ingxenye yenu. Nxa sikhangela lumbhalo siyananzelela ukuba okokuqala ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuba thina sigqoke umuntu omutsha ofanana loNkulunkulu ekulungeni lebungcweleni. Abantu abaningi lobo umuntu esithi mina sengikuye uNkulunkulu sengizinikele impilo yami kuye kuyabe kungakhani ukuthi umuntu lwana omdala ngaselaye. Umuntu lwana omdala ntsho kumele umkhiphe izenzo wawuzenza kudala ungasazenzi. Nxa abantu babekwazi ukuthi wena vele ungulo owenza lokho lalokhiyana, kumele ukuthi nxa usugqoke uKristu usugqoke isembatho esitsha esokuthi wena ungumuntu osuphila ulandela uNkulunkulu, kumele izenzo zakho zikhanye ukuthi uphila kanjani. Baningi abantu abathanda ukuqamba amanga loba nje umuntu engakhuluma iqiniso. Siyathikathe sokulabo makhale khukhwini uyathi ufonela umuntu uthi usungathi ngaphumelele umzethu asengiseduzane lawe khonapho kodwa ekwazi ukuthi ukhatshana la ukhatshana vele uzathatha isikhathi esiningi engingafiki. Ngiyakhumbula omunye engake ngamfonela wathi sengisekhoneni khonapho ngacaba ukuthi usekhoneni eduze kwahlala ikholo umuntu engingafiki. Ngakho uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba ezwini lakhe lapho ukuthi singaqamba amanga. kodwa kanti ke ebesekhangela into yesibili ekhuba abantu abaningi ukuzonda. Siyazi ukuthi abantu abaningi baba lolaka nxa siphilisana empilweni kumbe ezimulini zethu kumbe emsebenzini kumbe labo makhelwane. Yebo, kuyafika isikhathi lapho esizazondisana khona. Yikho iBhayibheli isithi nxa suzondile kodwa ke ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Dinga isikhala sokufonela omunye umtshedala phana siphambeni sene emsebenzini, ngiyaxolisa lami ngoba lapho ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ungekele ukwenza lokhu usunike usathane isikhala sokuba akugwenxe.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba sithandazela abalaleli bonke abalaleleyo, baguqule inkulumo zabo, baguqule izenzo, baguqule indlela abaphilisana bona bodwa bezimuli kumbe bephilisana labo makhelwane. Siyathandaza ukuba umoya engcwele abancede abasize ngegama likaJesu. Kulabo kabagulayo abangezwa kuhle baphilise uNkulunkulu ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Emdlalweni yalamhlanje ke Premier Soccer League esaqhubeka iCape United inqobe inqotshwe ngelengezi platinum 2-1 kwathi ke iwange yona yanqoba iTel 1 1-0. Ngesizweni ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi uJoshua Mqabukonko.
Joshua Nkomo, Kabuko, Kanyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Silabechugi, Pateza Mosako, Abaye Beteza Mamanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kalue Sizibasa Rhodesia, Unziamante Bere, Ea Kupaba Mshabesi Zibeni, Zapulukute Linkabe Zasitunga, Buluko Elendo Teyota, Elikowa Lichum Lamajota, Ichuveli Mtope, Ela Kisi Shere, Washalim Kumbazana, Weno Mbum Koti, Wanga Ushalam, Oaf Limpunda, Wasineli Zikau, Oatuchumbino Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elomineyo, Unang Nanga, Mtazana Waisuye, Upunu Gabe Pete, Obuda Wayo, Hamjima Pasla Pesulu, Kantu Sentu Zewon Kwenjane, Baye Zizeni, Umahamba Yedwa,
Abafana bakagodlwayo ke besithi Joshua Nkomo. Singakahlukani ezinye zendaba ebezikhokhela. Abaculi beZimbabwe abahlala kwele South Africa lamhlanje labo bebeqhuba umcimbi omkhulu eBerea Park eJohannesburg bekhumbula imsebenzi kaNkomo. Njalo ke iningi lithi kusilela kwamafutha ezimota okuhambisa lamagetsi kulokho kuqhubekela phambili. Kubhubha abayisithupha engozini yomgwaqo eChachacha. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.